Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Rachel Tomo usinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ku Studio 7 lamhlanje ekuseni ngolesibili mhla ka 12 Mbimbitho 2019 for Praxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Sebebuyele kuyona liyana mpilo yakudala yokuthi umongameli welizwe ungunkulunkulu wemhlabeni akathintwa kakukhulunywa ngaye futhi babe bengamhlambalazi abantu babe bemsola kumbe bedlala nje ngaye lokho esikubona emhlabeni kuthiwa yicomedy kumbe ukukharikhetha nje ukuzikholisela ngombusi wakho.
Abalela amalungelo oluntu basola ukubotshwa komunye wesilisa owetheswa icala lokweyisa umongameli Emasoni Mnangagwa.
Angiboni ukuthi kungaba le nto entsha abazayenza ezathintsha kakhulu ngoba imihlangano le iyaphonga ukugcizelela lokho kukhona kudala into zokuthi abantu bangena njani emngceleni wezisabhele South Africa, into ze-economy.
Umongameli Emerson Mnangagwa lomunye wakhe weSouth Africa Mnumzana Cyril Ramaphosa bakhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni umhlangano wesithathu weZimbabwe South Africa by National Commission lamhlanje eHarare. Kuthi-ke iKansile yakobulawa yithi uhulumende weZimbabwe esebenzelana labohlangothi olwe-Medicines Control Authority of Zimbabwe sengeze isikhathi sokusebenza kwamaphilisi ama-ARVs. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Abalwela amalungelo oluntu balisola kakhulu ukubotshwa komunye wesilisa owetheswa icala lokweyisa umongameli Emerson Mnangagwa ngemva kokutshela umsekeli weZANU-PF ukuthi akamthandi uMnangagwa. Ngokutsho kwenhlanganiso elwela amalungelo kwaZulu eyeZimbabwe, Lawyers for Human Rights, umsolo ubotshwe ngemva kokukhuluma amazwi la kumsekeli weZANU-PF owayegqoke isikipa esilomfanekiso kaMnangagwa. Baningi abantu ababotshwa ngamacala agoqela awokuthuka lokweyisa umongameli welizwe ngesikhathi sikamongameli Robert Mugabe. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube yena-ke ulwela njalo amalungelo oluntu uthi okudanisayo lapha yikuthi abantu baqhubeka bebotshelwa amacala afanayo phansi kukahulumende kamongameli Mnangagwa lanxa nje esithi wehlukene lo Mugabe.
Umbuso lokhona wasuka kancane ezinyathelweni zikamongameli wakuqala uRobert Mugabe. Basuka okwamavikinyana okwezinyanganyana besanda kungena. Sebebuyele kuyona liyana mpilo yakudala yokuthi umongameli welizwe ungunkulunkulu wemhlabeni akathintwa kakukhulunywa ngaye futhi babe bengamhlambalazi abantu babe bemsola kumbe bedlala nje ngaye lokho esikubona emhlabeni kuthiwa yicomedy kumbe ukukharikhetha nje ukuzikholisela ngombusi wakho. Ngokuba nxa ungafuni ukuthi abantu badlale ngawe, nxa ungafuni ukuthi abantu bazihlekise ngawe, ungabi ngumbusi, hlala ngekhaya, akula muntu ozakulanda khona lapho. Kodwa nxa uthethe isihlalo sabantu, wahlala e-state house yabantu, wahamba ngemota yabantu, wahamba nge-aeroplane yabantu, wahola imali yabantu, wasebenzela ema-ofisi nabantu, kumele bakhulume indlela abathanda ngakhona ngawo. Umthetho njalo uphula i-constitution, isisekelo sombuso, uphula amalungelo abantu ngendlela avikelwe ngakhona emhlabeni wonke jikelele. Ngumthetho ongafanelanga ube khona namhlanje ngo-2019 emhlabeni.
Ujaha lo osanda kubotshwa ngokutsho kweZimbabwe Lawyers for Human Rights ubikwa ebone omunye egqoke isikipa esilomfanekiso kaMnangagwa. Wasesithi lubaba angimthandi yikho akufelayo khonokho. Kambe into engabotshelwa umuntu yini le elizweni elenkululeko uhulumende kaMnangagwa ahlala esithi iZimbabwe ilo.
Khona lokho kuyacaca ukuthi indlela okubuswa ngayo ilizwe yikho kudiliza ilizwe kakulandi lama sanctions. Kambe ukuthi abantu bangadlali ngopresident kumbe bangakholuma ukuthi abamthandi kutsho yini ukuthi bayamthanda abamthandi vele. Abamthandayo bayakukhuluma ukuthi bayamthanda. Awungeke uthenge ukuthandwa ebantwini ngokubethusela. Umbusi kafanelanga athandwe, kumele ahlonitshwe, ahlonitshwa ngendlela aziphethe ngakhona. Nga engaziphathanga ngendlela eqondileyo ehlonipha amalungelo abantu lomthetho, balelungelo abantu ukuthi bangamhloniphi, balelungelo abantu ukuthi bangahloniphi indlela enza ngayo ngokuba engahloniphi lokho okuyikho okwambeka esihlalweni, isisekelo sombuso. Kanti ke futhi kumele siyigcizele lento le. Lezo zinto esikhuluma ngazo, kayikho leyo debangwa ngama-sanction e-EU, kayikho leyo debangwa ngama-sanction e-Melika, zonke izinto esizenzela zona thina, sincindezelana, sibulalana, sijezisana, sizondana. Sizondwa yini abababusayo abafuna ukukhubeka bebusa bengafuna abantu bakhululeke ukucabanga bangafuna abantu bakhululeke ukukhuluma bangafuna abantu benza ngendlela abafuna ukwenza ngakho bangafuni futhi lokuthi bavote ngendlela ekhululekileyo nxa sekufika ukhetho kayisiyo indlela eqondileyo yokubusilizwe leyo.
Lo ke umnumzana efidlela Ncube ulwela amalungelo oluntu njalo uyingcweti kwezombusazwe uxoxele lonto ngamile inkomo ecingweni ekobulawayo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe wele South Africa uCyril Ramaphosa bakhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni umhlangano wesithathu weZimbabwe South Africa Bi-National Commission lamhlanje eHarare. Lapho abazasayinelana khona izivumelwane zokuthuthukisa umnotho welizwe kanye lokuqinisa ubudlelwane phakathi wamazwe omabili. Ugaja olubona ngokwethula kwemibiko luthi uMongameli Ramaphosa ufike izolo ntambama elizweni njalo uhulumende umqoqele idili lequla lakhe. Umphathi ntambo obona ngobudlelwane lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo uhlangane labamphathi ntambo bengatsha ezijiyeneyo zakwele South Africa kanye lomunye wakhe uNkosazana Lindiwe Sisulu. Lapho athe le Zimbabwe liqakathekisa inhlelo zokuthuthukisa amafekitali ngoba yiwo ayinsika kwezomnotho. UNkosazana Sisulu utshele lo mhlangano ukuthi okwenzakala eZimbabwe kuthinta le South Africa ngakho kumele amazwe la uhlaziya ukuqakatheka kwalomhlangano. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Masimba kuJera ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Ambona njengani ungenzakala ukuthi ungaphuma something kodwa ayisikho nto esingayikhangelela sibile ukuthi uzathuthukisa iZimbabwe. Ungakhangelisi soze ubona ukuthi ama-bi-national commissions lawa alokhu enzakala engxenye ngomnyaka kumbe after iminyaka emibili. So ayisikho nto entsha le ukuthi kula ma-bi-national commission abantu bayahlangana. Usakhumbula laphana ubaba uMgabe wahamba eSouth Africa wahlangana noZuma. So ayisikho nto entsha ukuthi ama-bi-national commission ayahlangana.
Njengoba laba bezithi batshaya ngonyawo olutsha, singabona besayinelana okunye okutsha yini?
Angiboni ukuthi kungaba le nto entsha abazayo ezathintsha kakhulu ngoba imihlangano le iyaphonga ukugcizelela lokho kukhona kudala. Into zokuthi abantu bangena njani emngceleni weZimbabwe leSouth Africa, into ze-economy, baye bekhuluma into eziningi-ningi bevumelana kodwa angiboni ukuthi uzaba lothintsho olukhulu ngoba i-economy ayengathuthuki kakhulu ukuthi iyabe ilingana leSouth Africa. So angiboni ukuthi ama-agreements angaba khona, angaba ngama-agreements sibili anganceda iZimbabwe kusikhatshana esilutshwane esilandelayo.
Abanye njalo besabela ukuthi lawa amazwe engagcina ehuquluza inotho yeZimbabwe. Kungenzeka lokhu yini?
Kungenzeka sibili ngoba ungakhangelisisa iSouth Africa, ikakhulu iSouth Africa. Izimali eziningi ezisithithinga ezithenga into phandle kwelizwe zithengwa kwale South Africa. So iSouth Africa ibona njengani khona ingathuthuka sibili nxa i-economy yeZimbabwe iphandle. Angiboni ukuthi nayo iSouth Africa ingafuna ukuthi i-economy yayo iwe phansi. So baye besenza ama-policies athuthukisa i-economy yabo abe-South Africa at the expense of the Zimbabwean economy.
Lo ke mnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, obexoxa ecingweni lapho lo Sithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Sesifikile ke isikhathi sokuthi sike sikhangele ezinye zezindaba ezikumaphephandawo ezikhokhelayo. Iphephandaba ele Newsday libika ukuba nomkhokheli webandla eliphikisayo ele-MTC, umnumzana Nelson Chamisa, usenxuse omongameli Emmerson Mnangagwa ukhokhela ibandla elibusayo ele-ZANU-PF ukuthi aze bahlale phansi bakhulumisane badinge indlela zokuqeda inkinga ezibhekane lelizwe. UChamisa uthi bazimisele njengebandla elikhulu eliphikisayo ukukhulumisana nabe-ZANU-PF ukuze kuhlengwe ilizwe enkingeni zomnotho. Umkhokheli we-MDC osakhulayo uthi uMnangagwa kachiyane lokudlalisa isikhathi le mali ekhulumisana labo amabandla angela bameli edalela ephalamende enganxusi i-MDC ayikhokhelayo yena. Sikhangeleke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingozi yendizamtshina e-Ethiopian Airlines ebulela abantu abedlula ikhulu lamashumi amahlanu ngesonto isidale imibuzo ethi indizamtshina zohlobo lwe-Boeing 737 MAX 8 ziqine okungakanani. Kungakedluli inyanga eziyisithupha kube le ngozi yendizamtshina efanayo yenkampani ye-Lion Air yakwele Indonesia, layo ebulele abantu phose amakhulu amabili. Umongameli Hassan Rouhani wakwele Iran usungule ihambo lwakhe lokwethekelela kwele Iraq okwensuku ezintathu ukuyaqhuba inkulumo zokuqinisa ubudlelwane bamazwe amabili angomakhelwane. Ukhangelelwe ukuhlangana lo mongameli Bahrain Salih, inhloko kahulumende u-Abdel Abdul Mehdi lezinye iziphathamandla zikahulumende wele Iraq. Sizigqibake lapha indaba ezivela kwamanye amazwe. Ikansili yedolobho lakoBulawayo ithi uhulumende weZimbabwe esebenzelana labohlangothi lwezemithi olwe-Medicines Control Authority of Zimbabwe usengeze isikhathi sokusebenza kwamaphilisi aphiwa abaphila legciwane lengculaza awama-ARVs kusiyafika ekupheleni kukaNhlangula loba ebemele ecine ukusebenza ngomnyaka odluleyo ngoNtulikazi. Anastasia Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Iningi labantu abakuhlelo lokuthola amaphilisi okwehlisa inani legciwane emzimbeni bakhonona ngokutholiswa amaphilisi abathi asemele engabe awaphiwa abantu okuthiwa yiku-expire ngesiNgisi. Umqondisi wezempilakahle kukhansili yedolobho lakoBulawayo uDokotela Khulamuzi Nyathi uchaza isizathu sokupha la maphilisi.
Thina njengomasipala wakoBulawayo silamaklinikhi ethu alitshumi la chiyagalolunye 19 lapha esibona khona izigulane zakoBulawayo labantu nje abakoBulawayo. Abantu laba kule nhlelo ezihlukeneyo esibabonela zona. Olunye lwalo hlelo singathi i-HIV program, lapho abantu esibabona khona sibahlole sibone ukuthi nxa umuntu ebanjwe le-HIV abe sephiwa amaphilisi. Amaphilisi lawo esiwanikayo siwathatha kuhulumende, siwaphiwa yi-government through and asuka a distributing system of twelve in each farm, should I say, as you like a national pharmaceutical. Amaphilisi lawa awayenziwa lapha eZimbabwe ayenziwa phansi phandle kwelizwe. Nxa engena amaphilisi lawa ayaqala edlule endaweni okuthiwa kuse Medicines Control Authority of Zimbabwe. Laba abantu abe Medicines Control Authority of Zimbabwe kumbe MCAZ bayawahlola amaphilisi lawana ukuze kukhanye ukuthi alungile yini ukuthi anganathwa ngumuntu kumbe anganathwa ngabantu. Okwakathesi kulamanye amaphilisi angenayo singathi angena last year amaphilisi lawa ahlolwa yilaba beMCAZ ethi bakhuluma ukuthi hayi singaqhubeka siwasebenzisa kuze kuyefika umhla ka 30 June ngo kuwo nalomnyaka. Ungakhangela into ebhaliwe emaphilisini lawana wonale abhalwe ngathi expiry date ya last year kodwa hayi ahlolwa yiMCAZ ethi abeMCAZ ethi baphinda basibhalela incwadi basipha imvumo eyo ukuthi singawasebenzisa amaphilisi lawo labantu bengawanatha alungile kubo kuze kufike kumhla ka 30 June 2019.
Udokotela Nyathi uchaze ukuba kulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu kobulawayo abanatha amaphilisi okwehlisa igciwane emzimbeni.
Lapha edolobheni silezigulane I think zingafika inkulungwane ezingamachumi amahlanu, about 50,000. Inombolo yona ngokwayo exactly okwamanje uhulumende uthatha amanyathelo okukhangelisisa ukuthi vele bangaki exactly esingathi i-data verification.
Labo abangazwisisi ngokuma kokusebenza kwalamaphilisi sebekhuthazwe ukuba babone omongikazi emakilinika alapho abathatha khona amaphilisi.
Laba abangabe khona ngalamaphilisi balemvumo yokuthi bahambe bayebona u-sister in charge umongikazi omkhulu emakliniki atshiyeneyo abatshengise incwadi ezabakhulula ukuthi bananzelele ukuthi hayi amaphilisi lawa alokhu elungile ukuthi abengawanatha kuze kufike umhla ka 13 Nhlangula. Bakhululekile ukuthi bangayabona u-sister in charge. Kuthi kunjalo futhi siyakhuthaza abantu ukuthi baqhubeke benatha amaphilisi abo bengayekeli ngoba amaphilisi lawa ayancedisa ukuthi aluse igcikwane leliyana ukuze umzimba lawo unjani uwanelise ukuthi amasotsha omzimba abe maningi ayenelise ukuzivikela kweminye imikhuhlane e-32.
Abantu sebenatha amaphilisi okwehlisa igciwane emzimbeni belokuthandabuza ngoba abawaphiwayo abhalwe ukuba aphela amandla kumnyaka odluleyo ngontulikazi. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Loba nje umbango wobukhosi uqhubeka eZimbabwe, induna zakwele South Africa zithi ziyamukela ukugcotshwa kukaBulaleni lo Bhengula Khumalo njengenkosi yoqobo yesizwe samaNdebele. Lokhu kuvezweke yinduna yentaba zinduna uNhlanhla Yamangwe Ndiweni ngemva kokuqhuba umhlangano labelezinduma kwele South Africa ngempela sonto. UBenedict Nhlapo weStudio 7 usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Yakhuluma lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngemva komhlangano wakhe lenkokheli zenhlanganiso yezinduna kwele South Africa eContralesa. Induna uNdiweni uthe bebekulumhlangano ngenhloso yokuyavezela inkokheli zomdabu kwele South Africa ukuthi sitholakele inkosi yesizwe sikaMthokazi.
Wathi Mdladla, namhlanje is a historic day. Wathi inkosi wabhodla okubhodla. Ngathi bafowethu ngihamba ngoba yethu. Wathi lamanje siyamazi siyamvuma. Amanye amakhosi aqhabuka adabuka khonale esiXhoseni manje wethu lathi siyamvuma.
Le yinto egcizelelwe induna yefelabhosi uvezi maduna laye ongenelo umhlangano. Induna umaduna uthi njengenkokheli zomdabu bakubona kufanele ukuthi babikele umakhelwane ikakhulu nxa ukhangela ukuthi umzilikazi wadabuka kwele South Africa kanti ke lazo ziyazi ukuthi amabhunu abuchitha njani ubukhosi bamaNdebele.
Sihlalile phansi sathi hayi bamaBritish baphambanisa kodwa kwalinto yakhona siyiqondisa ngalokhu ukuthi sivuse ubukhosi bakithi bamanjeneri. So sekuyikuvuka kombuso walithi ngeke uphinde futhi uthathwe ngabanye abantu okwesibili.
Imbiko yalezi nduna iza ngesikhathi bebanengi abathi yibo kufanele bathathe isihlalo sikalobhengula. Abanye abafuna lesi sihlalo bagoqela umnumzana Stanley Juma, uAndrew Mcijwana Khumalo, lo Prince Zwide Kalanga Khumalo. Kodwa akukhokhela inhlanganiso yebutho lenqama egqugquzela kulondolozo kwamasiko, umnumzana Abita Malinga, uthi sekuzacaca manje ukuthi inkosi ngubani.
Ziningi into ezibuzwa ngabantu bakithi lapha nalaphana ukuthi ubukhosi sesikuphi, lokho sesikuphi, kule ndawo esizile njengoba sizwa induna iphendula la ngaphakathi ukuthi kunodaba oluzwakele lapha ukuthi akukhona induna ofanele isipetulo. Kodwa inkosi Bulelani siyagcotshwa ngokugcwele ngokwasemsamo ngokwesiko okungeke kusashintsha.
Induna uNdiweni uthi sebehambe emazweni amaningi lenhlanganisweni ezigoqela e-United Nations besiyabika ukuthi amaNdebele asele nkosi yawo uBulelani loBhengu laKhumalo. Uthi ngekudala inkosi uBulelani uza kuya ekhaya ayevuselela isigodlo senkosi uLobhengu la.
Sesimphakamisa uBayethe ukuthi usehamba koBulawayo. iBulawayo izama yonke. Sizazihlaba impongo lidle lizilichinya. Zatjeni ngwebu ukuthi phekanini lapha.
UNdiweni uthi bakwazi ukuthi bakhona abanye abazithi yibo inkosi, njalo kulabanye abanguna ukuthi indaba uBulelani wagcotshelwa eNsitha. Uthi kusemqoka ukuthi bayenza imizamo yokuthi agcotshelwe emphakathini, kodwa uhulumende wakonqabela lokho. Uthi sekukhona ukuthi usegcotshiwe kulandelwa isiko lamantunga, njalo ayisekho enye inkosi ezaphinda yemukelwe. Melesulo 7, Johannesburg, South Africa. Ngingu Benedict Nhlapho.
Sesifikile ke isikhathi sokuthi siliphe elinabalaleli bethu ithuba lokuthi litsho imibono yenu. Kulabo ke abasithumele imibono yabo ngenkundleni eye WhatsApp.
Igama lami ngusikhumbuzo moyo. Into nje engikhathaza ngabantu bezana ukuthi bafanele bafokase ekubuildeni ilizwe erula igovernment yabo njengoba bezithi bawina ukhetho. Kodwa mbona sebebhizi sebeparticipate nge-Congress ye-MDC. So okumgqoka straight ukuthi MDC yawina ukhetho. Ngoba labo sebengama-members e-MDC ngaphi la ngaphi. Kambe shuwa ngathi noma khona wena komakhelwane kuyalula. Phakala ungoso phambili lenkulumo zakho omakhelwane chezo umuzi wakho. Abanaki izinto zomuzi wabo abantu bezaniphi. Basidelela kakhulu. Gama lami ngusikhumbuzo moyo. Ukhuluma ngwele South Africa. Ngibonga mntakaba. Abakhe umnotho welizwe. Thina into esibhekane nayo ngokuthi abakhe umnotho welizwe. Bachiyane le-Congress ye-MTC. Akuse-Congress yabo. Alibana i-Congress ezana. Besizothi manje babhizi ho satsha ngabantu makhehla la.
Mina ngiyalithanda ilizwe laseZimbabwe. Alubana ngabe kuyakhulunyiswana, kuxolelwane, kulungiswe indaba yegugurawundi. Alubana ngabe izinto zizaba right nxa kuyukuthi kukhulunyiswana lakathesi inkokheli ezanuPF leMDC. Okukhangelela ukuthi nxa kuyukuthi amavoti ahamba njani umuntu angakwala elungisa konke wechamisa esikhangelela ukuthi nguye i-main opposition party.
Sanibonani, salibonani basakazi abahle. Mina ngingihloniphani Nkomo, ngisathembisa lapha e-South Africa. Msakazi, mina ngokuzalwa ngizalwa e-Philippines. Okwalonyaka ngibona nje kuzobanzima kakhulu ngoba izulu kalikho, bayakhala abantu, bayakhala abazali emakhaya. Hayi, eyalonyaka iyona indlala izobanzima kakhulu ngoba izulu lingananga kanje. Kusho ukuthi kufanele sizamele abantu ukudla, sizamele konke nenkomo ukuthi phela zingafi. okwalonyaka khona kuzobanzima kakhulu basakazi nathi khona lapha emazweni siyazama ukuphanda kodwa kunzima kunzima kakhulu ngizibongele basakazi mina ngimhloniphana inkomo igama lami
ngiyabingelela kustudio 7 igama lami ngunwabi inkomo ngibuya ejolotsho ngisebenza ngokusebenza ngapha e-South Africa silenkinga lapha-ke since liyimidia ke lihambele kobojolojo sithethe abantwana sabase-boarding school kahle kahle ngithethe umntwana ngamuse-boarding school bagama mission basitshela ukuthi i-first term $250 ubuye uthenga igrosali ye-3 months ubuyeukubhatala $250 okay sakwenza lokhu manje nxa ngenyanga yesibili sebesitshela ukuthi siyagoloda imali iyashoda kumele sitop up ngama-$175 ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uthi usitshela imali yokuthi ubhadale $250 i-first term nge-second term uzobhadala $150 take grocery 3 months kwamanje nase kuthiwa kule visiting day kutholakala sokuthiwa usukoloda $175 umele utop up ngayo ukuthi uhamba njani uyetholakala ngemva kwe-2 months ukuthiwa uyakoloda $175 umele utop up ngoba wena usuke ubhajethele imali yokuthi na ufika ubuze ubhadala imali ubhajethele imali ye-first term ukwazi ukuthi umele uyasebenzela nganaza i-second term ungakabhadali imali ye-second term sokumele ukubhadale i-$175 ubuye ku-second term uzobhadala $150 nxa ngaba lihambela ngali ke lisibuzele ukuthi sokusetshenzwa njani esikolo ngoba into yakhona isisinikeza inkinga njalo silapha singaphandle kwelizwe asisebenzi kahle sizama ukuphosta ukuthi abantwana bethole i-education but into yakhona ngani sisithiwa isenzima into le top up ukuthi yike lisibuzele that ukuthi sibe yazo ukuthi i-top up lokukhonywa ngani kwakokwa-top up ngemali engayo-$175 kuthiwa umnotho kawumanga kahle kanjani thina njengoba sisebenza e-South Africa sibhadala ngama-rands sisi njengoba kathi kuyi-$250 mina ngabhadala $2,500 kodwa ye-first term so naw susiza nge-second term naw uzawu bhadala ubhadala $150 nangaba ukuthi ubhadala ama-rands uzobhadala $1,500 ukuthi kathi manje le top up ayo ukhunywa ngomnotho thina suke singasa-understand ukukhunywa ngani maybe lina leyimidia lingasibuze lasi-understand ngoba into yakhona yahlupha kakhulu ngamanje isenza singasakwanisi lokubhadalela abantwana ngoba imali yakhona sisibaningi kakhulu esingasayazi ngoba sifuna ukwazi lokuthi ngoba kula manje umntwana umthengela igrosali e-3 month ubuye ubhadale iskuli lokuzen iskuli school fees uthenga ama-uniformu uthenga amabhuku ngama-ball pin leyo mali esibhadala esisibaninga ngako kuye kuthiwa iya-top up iyabe ingeyani isuke isisebenzani kahle kahle
labo ngabanye babalaleli be-studio 7 abathumele imibono yabo nge-WhatsApp lawe olakho ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 203 0318 inombolo njalo +1 202 203 0318 othi ke isikhathi esisifitshanele sesiseleyo ngibale abalaleli bethu abasixhomileyo abasilaleleyo abasibukileyo njalo kufacebook lawe ulakho ukuthi usibukele kufacebook ikhasini lethu ele-VOA Ndebele kulonomeni ngwenya uthi morning studio 7 linjani lapho emelika hayi siphilile uLesadi Moleya livuka njani basakazi hayi sivukile ngempela Thumelo Ngwenya good morning VOA studio 7 good morning Unomeni Ngwenya this shows that the old government is still there Mungisi Mazibani Nkomo linjani basakazi bethu abahle kuthiwa ngimamele ngiseDurban silethemba lokuba uyasizwa kahle njalo uyasithola kahle uTlamelo Ngwenya uthi top fan vusimpofu vuka njani msakazi siyabonga ngomsakazi olamandla lathi siyabonga kakhulu usuku Moyo Makenzi uthi is watching sisiwakhe yebo sisiwakhe omncane Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oselivalelisa okwamanje ngoPraxedes Jeremiah sithi asibeke ithuba elifanayo njalo sasa ekuseni ngesikhathi sika 6:30 lapho esiyabe silethulela njalo olunye uhlelo olumnandi lwezindaba ezimqotho eziphathelane neZimbabwe. NguPraxedes Jeremiah.